khona bekuqondile sibili khona kwakwenziwe i-PDP ukuthi khona bekhothi. Uyabona nxa sikhangela sibili wona even nomthetho we-Electoral Act uyatsho sibili enkomo ukuthi kumele ukuthi i-ballot paper ibifakwe ama-principles lawa in alphabetical order, uyabona ama-candidates, and then njalo kube yi-one column. So you can tell ukuthi ngendlela le i-ballot paper yenziwe ngayo sibili kulobuqili obukhona ukuthi umnangagwa afakwe phezulu on the top right, and really in not in accordance even with our Electoral Act. So uyabona ukuthi kuphambanisekile sibili, and liqiniso nxa kuyukuthi abantu batsho sibili ukuthi izeki wenze ngabomu ukuthi khona kukhanya kufeva yena umnangagwa lezanu PF. Asomanga lawo sibili, kusobala lokho.
Wona umthethwandaba singabona usiba lesibindi yini lawo ulandela umthetho osithi hayi izeki iphambanisile ngokwenza kanje.
Uyabona ke nxa kuyukuthi umthethwandaba yethu ifuna ukuthi itshengise ukuthi liqiniso ukuthi khona kokutsho ngumnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, this is the new dispensation, kutsho konke khonokhu ekuthini amakhothi lawo kumele ukuthi aqalise ukuthi alandele umthetho, the rule of law, what our Electoral Act says. Uyabona, so labo kumele ukuthi bekhangele njabo judge ukuthi umthetho uthini we-Electoral Act, njengoba kusobala nje sonke sikubona ukuthi khona into lihanjiswe ngama-lawyers ukuthi kuphambanisekile. Nxa kuyukuthi bengabantu beqinisile sibili ukuthi Zimbabwe is open for business and this is a new dispensation, kumele sibili ukuthi khona bekuvisele kuzekho ukuthi kuyelungiswa kuhle sibili, and nxa kuqalisa ukuthi kulungiswe kuhle ama-ballot papers lawa, this will give a good opportunity for all the principals, ama-candidates wonke amabandla wonke ukuthi khona beqaliseke ukuthi begade lawo ma-ballot papers. Sizama ukuthi silandele i-system nalesayibone eZambia ukuthi khona ama-ballot papers lapha alungiswa khona kuyathunyezwa abantu bekhona bebuke elungiswa and then bebuye lawo futhi azogadwa kuze kuphela ama-election, uyabona. So yikho khonokhu okungahle kwenze ukuthi ukhetho lugcine luyikhetho sibili esilubona luyikhetho oluhle kakhulu, ngoba wonke umuntu uyabe se-involved ekuthini i-ballot paper uyabe sekwazi ukuthi lingaphi, mangaki, enziwe ngaphi, liyabo.
Amabandla aphikisayo phose wonke ayakhonona kakubi ngokuziphatha kwezeki, athi ikhanya isebenza yeyamele kubandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yona yiyo yodwa engakaze ikhonone ngalutho ngezeki. Kungani ngokubona kwakho?
Lokho kusobala phela, uyabona njengoba kunje i-PDP ehambisa yona iveki ekhothi, anto yabona ukuthi kusobala sibili Nkomo ukuthi iveki ivele isebenza la iZanu PF, you know, lapha vele i-one family okuthi ngabantu nje abakuseme WhatsApp group sibili bonke nje, you know, ngo-group admin bengu-two, uyabona. So okwenza ukuthi abantu bonke laba abanye bele complain yikho khonoko okutshengisa ukuthi asoze ukuthi abantu bonke laba phela bengu-22 bebona into efananayo ukuthi yona iZanu PF ibone kungela problem at all. So yikho khonoko okutshengisa ukuthi hayi, there's a lot of collusion between iZanu PF le-ZEC sibili ukuthi into nye sibili ukuthi ama-elections lawa ngeke sithi they will be free and fair.
Umanyano we-MDC Alliance lebandla leMthwakazi Republic Party labo bahambise udaba lokuvota kwamapholisa emthethwandaba. Ubona uluphatha njani lolo daba umthethwandaba?
Konke khona kanti yabona ukuthi izinto zeneze eziphambanisekileyo, ngoba kanti yabona ukuthi izeki la iqala ivumi ukuthi khona athina asikwazi ukuthi kuyavotwa ngale, and you know sokusiba le evidence futhi nanko sebephenduka ukuthi besikwazi ukuthi kuyavotwa. So kanti yabona ukuthi izinto zakhona zonke zeneze ezenzakalayo Nkomo zihlala lokho zisenzakala kuZanu PF lezeki kuphela, awuzakuzwe kwenye le amanye amaphathi kuthiwa khona kulokuqibile bezelo okwenzakalayo, you know, everything that's going on yikho khonoko okwenzakala between ZEC and ZANU PF. Why? Uyabona, so into zeneze eziyangisayo sibili ukuthi la ikhothi yethu kumele ibone ukuthi khona iZEC le ZANU PF lapha sibili, you know, bequmthetho kakhulu.